yakhuluma emuthandweni wayenhlanganiso oqutshelwe eJohannesburg umgcinihlalo wayo umnumzana Jonathan Betts uthe bazincoma ngomsebenzi asebewenzile kusukela ekubunjweni kwalenhlanganiso ngo-2012 uthi njengezakhamizi zeBedbridge leGwanda South ezisebenza kule-South Africa bahlale phansi ngemva kokubona ubunzima obhekane labantwana besikolo abavele emulini ezilobuyanga bavumelana ukuthi ngasikolo ngasinye bakhetha abantwana abalichumi abadinga usizo. Okwamanje uthi befinyelele izikolo zesecondary ezilichumi leprimary ezilichumi ezise-Bedbridge leGwanda South.
Emethona ngokuthi sizame ukuthi sincede ekhaya esikolweni esenzeno ukuthola ipay one isikhathilo and then nama-sanitary pads for the girls and then ne-stationary zamanje ukuthi sincede la bantwana abahluphekile kakhulu.
Inhlanganiso ekhuthaza usowabo abasemazweni ukuthi labo bahlale phansi kube khona abakwenzayo ekuthuthukiseni imfundo endaweni abavela kuzo. Kwezinye indawo ngabantwana ababhekane lendlala, abanye ngabahamba imango emide besiye esikolweni, abanye bafundela phandle, abanye abafundi ngenxa yokuswela imali yesikolo, kanti kamanye vele bahleli ngoba akulasikolo endaweni abakuzo. Elinye ilunga lalinhlanganiso unkosazana Brendan Ndlovu uthi njengenhlanganiso badinga uxhaso olukhulu ukuze kungabi lo mntwana olahlekelwa yimfundo ngoba engumnyanga.
Ngenyanga ngenyanga sihlala phansi umhlangano siqoqe imali okuyiyo ephathisa ekuthengeni kwalezi zinto. Kodwa ke kunzima ukuthi sifinyelele ezingeni esilikhangeleleyo njengeqembu. Besilesicelo ukubana kulabo abalenhliziyo ziyavuma basisize ngokusiphathisa ngemali kunye lohulumende angenele.
Isizalwane seGwanda South umnumzana Esther Madungeni uthi lezi zinhlelo abakhangelele ukuthi uhulumende azithathele phezulu.
Sicela i-government ibheke such things because it was supposed to be the government which initiated that. But to the fact ukuthi kayizange ibe that spirit to initiate that, the people have started this. So we want government to help us when we are doing such projects.
Iningi labeZimbabwe liyawuncuma kakhulu umsebenzi owenziwa yile nhlanganiso lesithi nxa bonke abasemazweni bengenza okufanayo endaweni abavela kuzo kungadala umehluko omkhulu kwezemfundo elizweni jikelele. Melesitulo 7 Johannesburg kwele South Africa, nginguBenedict Nhlapo.